soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela kuStudio 7, ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Thikalapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikazi asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha inkukhu iyadura.
Abe-MTC basola abe-ZANU-PF ngembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MTC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balisane lombonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu isekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho le-cyclone Idai eManicaland. Abomanyalo eMathebeleleen Collective abasanda ukuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MTC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU-PF zincitsha amalunga e-MTC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU-PF ikulandula lokhu, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumbanje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Amene indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplasiwe kodwa ngabona izulu laka raenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni lakathesi kumanze endlini phakathi akukawomi kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lenzi ngani lifuna ukuna futhi so siwarinji vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithelana futhi.
Manje siyanika ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusibe kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala loko kuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha inkukhu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuse $20 istart
lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungamile inkomo oxoxe njalo lomqondiso wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathethi sesithole okuningi sathi yenzi repacking izinto lezi ngema categories azo zabo mama zabo baba ukudla ama utensils siwafaka them ngama categories azo so okakathethi sesimeleli itrack iyabuya in the next 30 minutes ukuthi load sihambise emtare
nxa lihambisa emutare khona le yini eliyafika libanika abantu loloncedo njenge-Methodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trust afiki eChimanimani kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama hampers izawathwala ngezimoto zethu ama small truck ukuthi zeni kwabantu eChimanimani le inye itruck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimanimani kuyini okubonileyo?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
Chimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukuhle?
Okunye kuyafika. Okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.
Lo mnumzana Clever Thabaziwa umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Kusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Programme yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathelizindaba yethu uGibson Pepe.
Embikweni othunyelwe intathelizindaba abe-EU bathi lindizamtshina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisa ekuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge. Izabhathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokoneni ugcizelele ukuthi lindizamtshina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane lomonakalo oyenziwe ngumuntu izulu lika-idayi. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamtshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidinga.
Umphathi ntambo wezamasekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluveze ngabe-EU.
Silusizi ngokwenzeka le eChimanimani, Manicaland, Maswingo le-Migrants, ingozi esibhedleleyo
sitha phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhanyi labo betshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abebebandaba leNewsday bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. Unkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Yedanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulimpi zabo zombusazi kabame lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo ngakulavo mntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukuthi unceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakamuzi sedziba lasekweHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Ngikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba nenkinga abanye abantu bazazithatha njengabantu abangathembekanga yabona. Kuyanyangisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibongazikala nabakalayo izanu yona ebeloku yidla ukudla njalo yelokhu isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni nokuthi baprepare usayikuloni saka sebesebenza amagcinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amandla endawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi uvela kuphi phansi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimanti iphinge lezinye sesedlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokhu bengakabonakali. Kumele iStudio 7 ngiseHarare nginguKipson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eyakulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi la mabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, uMoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Programme bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye iindingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million dollars eliphe ngeviki edluleyo. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi, laseMozambique, njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo eStudio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC, uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChamisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe nemicabangweni yehofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye iy'nkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakatshela wonke nje abe sengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokubhekisa okungakanani.
Uhambo lukaThamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Ukuthi bona khona lokuthi enye yenkathazo esinayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilako amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabridge lezinto ezifana nalezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbula ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungiswe uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekwelebhelithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginquma igobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo T-Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala endaweni ezibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai esabelweni seManicaland. Okwamanje uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika 172 kwangcwatshwa abafika phose 199 njalo kulabantu abedlula 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu leli? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza i-National Rugby Association emzameni yokulwisa ukuthi ayikethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane le mpopho. Ele-Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala nokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMatabeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomomo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuninginingi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uzakulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesibona ukulona bona abantu abavendazi bazibangena esitaradi nasithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho iyamakhambana avaliwe kodwa lafana labavenda khona abalandawo zakhona zokusebenzisa bathuya bebotshwa abantu bathi ukuthi hhayi ebili nzima kodwa-ke upresident laye ukhulumile ethe mfake uthembisane sohasinasathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinangusana abantu bakhuluma ngamanature amalungelo abantu abantu bakhuluma ngembali endaba eyigugula ngabuntu ukuthayilungisiswanga bakhuluma endozikwenze ezisikhathi abantu ezona into zingathi zingalungisiswanga sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors so ngokunjalo kufanele ngizilungisise ukwenzela ukuthi abantu bathole singadinga i-confidence kuhulumende wezimbabwe esesiba le-confidence ne-economy yezimbabwe engxenye kungabanjalo sezizalungisizini so-ke yile inhlupho zonke ezikhona lezi njalo abantu baqasa ukuthi indaba le bond not yehluphayo i-RTGS sokuthiwa nge-RTGS whatever abantu bathi le into vela isebenza isikhutho competition eceleni khe sisebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenza ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathiswe ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko
umhlanga zambe uyenziwe ngabomo ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubu lo emandebeleni lezinto zethu ezihlala sizikhuluma elesibona ngathi azifiki kuye upresident kathesi besesikhuluma naye ngabo simbize samtshela ukuthi abuye azozuzwela ukuthi abantu basebenzi bahlukuzwa kuyini sesifika lapha sesikhali ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethe ngiyakunanzelela sazama sikulunge so sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza kuto kwesibizi sesimbuza athi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa wuyenza ilunga ubona ngakwenza njalo silensi ililungele ukuthi uhulumende sinike ukuthi ayifresh ukuthi ngalungisa into zethu ikakhulu ngaphola umphondo emandebeleni yabo into ezihlupha khona
kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini
kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho loko silohlupho lwemali loko silohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yetobe egaditoba asiyaqanda yaphezulu xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar lebhondi akulinganele kuyiqiniso lokho ungananzela intengo ezitolo bose ziyakhwela iviki ngeziki ungakhala kathi simkubi 10 kg bosuyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5 ungakhangela usiko abakhweliswa ngama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9 so-ke umumo unzima lapha ezimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yosuku olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli so zinhlupho abantu abahlala zezimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisa ukuthi into lezo okwenza nouzi-addressa
siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo
abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu bezibabhe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakubulawayo kodwa bakubona kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphakana lwehlela abantu abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzele ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncanabala uhulumende nxa ekhuluma ngomlomo wasezenelise phela kungakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayo isayikiloni leyo kuzaba khona kodwa sesiyeqinisweni akulani ngaphandle kokuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba bahlezi ngalo impilo yabo esengozini ngawahle wabafakweni so abantu asithi ngokunceda bahlezi kuhle hhayi kodwa abantu bezimbabwe yokuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha
kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangaphi
kananzela amakampani avalwa zoma insuku amanye angavaliyo ayasteyiladan ngendlela ayarepente abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yitsipane nebudgeting forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyileba kube khona iMgodi kube khona uhulumende. Ukufunza kuyena iplatform kubona lungenziwana kodwa ungazukhala up to now akula nto ezidakalayo. Uhulumente uzikhulele ibona kube labo president begada besiyale lali besisemthuthi hhayi ngithole imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukuyanda kusayibona. So-ke luhlupho esilayo lokuthibile kwabulawa hhayi izinto azinhlanga. Umuma sibili movi abantu bazama ukuzincedela kwena abavendi abathatha lapha nalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe bese bakhathazekile ukuthi abaselaba abasela mama kuyakhanya ukuthi sokungumusande kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Resident Association ekumanyano weMathebeleland Collective sixoxelaye eSegwero. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kwele Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abatshayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokhu okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjengeSydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokhu ngumnumzana Teddy Nyoni waxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Imbalasheka abantu bamatraka nezethithi bayasithethela imisebenzi kwezinye iindawo nje kuthi kusuke kwathi wavukavuka umoya wakhona like kubo witbet le so ube wavuka futhi umoya wakhona leyo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona awukafika ukawine kuyicabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye. So nje abathi basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni eses
sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani?
Abanye abantu nje baqashile ngoba ikakhulu ukuthi abaqasha kakhulu yilabo abangakhweli ukukhuluma nje esiNdebele ngoba babe singakhozwani. So yibo abantu abatargetwa fesi ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu babe sebekhuluma isiNgisi but wonke umuntu nje unjani uya-attack athi awaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesiyefile lapho bakhona.
Sizawuthiwa bebelanda ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulandwa nje abamatraki laba besithi bayasidakhela imisebenzi kababuyele emazweni abo ukuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele bayenze ukuthi bona bamalokali wakhona sesithi yena ayeze ukuthi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho ke betageta nje ikakhulu abantu abama-truck yiyade betageta kuvimbe ku-freeway yikalapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bengani
kwenziwabebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yadisenzakala le but hayi zonke ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani bonapho but kwezinye iyndawo nje abantu basacashile abaningi akuyafika ukuba ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathithulakile kuke kwathinde kwenye indawo bazama ukuvimbavimba kwahamba ijani but kungenzeka ukuthiwa namhlanje futhi sebengani sebegalile kwezinye indawo inyana labebelande bethathela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibiwe uhlelo lwethu lwanamhlanje besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.